VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba umagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 olesibili mhlaka 11 Hlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
abantu okwakhathesi sebethengiwe Dube imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana lokokugqoka ukuthi lapho bethole lapho abangashala khona endawo evikelekileyo njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka.
Kuhlengwa abantu abafika ikhulu lamathumi amabili ababhidlikelwe yimizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula.
Go to the villages bordering Zimbabwe and the quality of life even on the Botswana side.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Umculi olodumo uBhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abawelwe ingozi olwe Civil Protection Unit bencedisana labebutho bahlenge abantu abafika ikhulu lamachumi amabili ababhidlikelwe yimizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Abantu laba besebehlala ehlathini ngemva kokwehlelwa ingozi yokuna kwezulu leli ngomgqibelo ngesonto la izolo. Izulu leli likhukhule impahla lezifuyo esenga echininga lensunkwale eBhinga. Umnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBhinga North edalele phelamende utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi abalaqiniso elokuthi kuhlengwe abantu bonke ngoba inkulu kakhulu indawo okune izulu leli elesikhukhula.
Abantu okwakhathesi sebehlengiwe Dube imizamo isasekhona eyokuthi bethole lokho abakulahlekelweyo okufana lokokugqoka ukuthi lakho bethole lapho abangashala khona endawo evikelekileyo njalo nokuthi bethole okokudla kanye lokokugqoka. Ngiyakholwa ukuthi kuza kuba leminye imizamo njalo yokukhangelisisa ukuthi udubolu nje nxa kuyukuthi lungaphinda lube khona singaluvikela ngayiphi indlela. Okwakhathesi yikho okusayenzakala, amanzi alokho ekhona kakayehli akukahambi khona ngale.
Singathi ke bahlengwe ngubani khonapho okhuluma ngakho?
Ngizwe kuthiwa khona kubuye ihelicopter. Ngiyakholwa ukuthi ihelicopter leyo ngabe ivele kumaZimbabwe Defence Forces kumbe ngabe ivele kwabanye abantu ababuye nje bezodinga ukuthi besincede.
Singathi ke okufunakalayo kathesi kuyini?
Amatende kumbe ishelter nje engayenza ukuthi laba abantu behlale endaweni egudumalayo, zingubo, yikudla, impahla zokugqoka, kanti njalo singafuna nalaba mhlawumbe abelaphayo i-medical attention ukuthi ibe khona seduze ngoba nxa abantu benethwe kakhulu lizulu okwesikhathi eside bayakwanisa ukubanjwa imikhuhlane.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBhinga North edalele phalamende bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 bani. Inkokheli zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika kanye lenkulungwane zabantu zibikwa bezithe gwaqa lamhlanje eKenya emthandazweni wokuvalelisa owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Daniel Arap Moi obhubhe ngeviki edluleyo njalo okhangelele ukungcwatshwa kusasa emzini wakhe eKabarak. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele elizweni lamuhla evela emhlanganweni womanyano we-African Union kwele Ethiopia wona ugcizelele ukuthi kufanele amazwe aphetheya ethule izijeziso ezetheswa eZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi afanayo izolo embikweni awethulele lumhlangano lapho wagcizelele khona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi kukhulunyiswane i-dialogue ngesilungu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Walter Sinunkuli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Into esikwaziyo ukuthi i-African Union liqembu nje lapho abantu abaqakathekisa nje kuyahlangana baphunga itiye basuke lapho babuyela emazweni yabo sebe siyakhulumisana nala mazwe ukuthiwa afake ama-sanctions sebekhuluma lawo sebekhuluma directly abasakhulumi lokhu anakade ikhuluma ku-Africa Union. Siyazi ukuthi omnangakho bayazi ukuthi kufanele bayenzeni ukuthi la ma-sanctions asuphe. Zikhona izinto ofana bazenza abangafuni ukuzenza ngoba bazi bangazenza lezo zinto. Abantu beZimbabwe bazakhululeka bakhetha uhulumende abamthandayo. So abakwanisi ukuthi bakwenze lokho, bafuna nje ukuthi laba be-African Union bebonakale belobudlelwano nabantu abancindezela amalungelo abantu. Kodwa siyazi ukuthi kona xa behamba ngamunye ngamunye basuka babuyele kubo-America, babuyele kubo-Britain, babuyele ku-European Union, bakhulume ukuthi hayi lokhu yena kade sikhuluma ku-African Union tingahambisani nawo.
Ye, sibonile izolo umongameli Mnangagwa eqamba amanye amazwe athi lawo athwaliswe amagabha avuzayo izijeziso zenotho. Ayaphumelela yini lanxa elezijeziso lezi?
Kuhlukile izijeziso lezi zihlukile kulalezi ezitheswa ilizwe laseZimbabwe. Ilizwe laseZimbabwe lilezijeziso, yes, kodwa siyazi ukuthi ziqondane lomakhampanis athize nabantu abathize. Akufani nalezi ezitheswa amanye amazwe okusuka kube le esingathi khona i-blanket approach ukuthi khona ilizwe leli afuna ukuthi sithengiselane nalo ngenxa yokuthi lilempi enje or lihlukumeza abantu ngendlela enje or lilaba lawo esingathi ngama-terrorist. Kodwa-ke eleZimbabwe kulula nje ukuthi ama-sanctions angasuswa noma kusasa nxa abantu bomnankakha bengalandela imigomo leyo eyafakwa laba abafaka ama-sanctions.
Owayengumongameli weKenya umnumzana Arap Moi, abanye bathi wayengumuntu olochuku njalo abanye bathi hhayi wayilwela ngempela i-Afrika njalo wathuthukisa ilizwe lakhe. Singathi yena ube ngumuntu onjani?
U-Arap Moi ekahlukananga labo bonke nje ababusi be-Afrika ababusa bengondoda yokuqina bengaphikiswa. So siyazi ukuthi ye kukhona indima ayidlalileyo ngesikhathi iKenya incedisana lamanye amazwe ukuthi kuncediswe la amazwe akade esafuna uzibuza. Nxa sikhangela lokho esingathi khona yindlela akade ephatha ngayo abantu abeKenya lokunochuku, kodwa nxa ukhangela i-foreign policy yakhe ibibonisa ukuthi usebenzisana lamanye amazwe ikakhulu lawo akade ezama ukuthi balungise udaba lwe-Afrika ukuthi bonke abantu bathole uzibuza.
Lo-ke ngumnumzana Walter Sinunkuli Mbongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazo, bekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-South Africa. Kunjalo nje, umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi ilizwe lakhe liqhubeka lisizwa isisindo sezijeziso zenotho ezetheswa ezinye izizalwane zeZimbabwe lamakampani ngamazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Intatheli izindaba e-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Gaborone kwele Botswana.
Umongameli Masisi ekhuluma ngolwesibili esanda kufika esigodlweni Gaborone evela emhlanganweni womanyano wamazwe abensundu e-African Union uthi eleBotswana lalo selisindwa izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe. Ephendula umbuzo wentatheli izindaba, uMasisi uthi kakhulu emzini esemngceleni leZimbabwe kuyasikhanyela ukuthi izijeziso zomnotho sezilimaze kangakanani eleBotswana.
Go to the villages bordering Zimbabwe.
Hamba ezigabeni ezisengceleni leZimbabwe ngakucelela eBotswana ufike udingisise ukuthi impumela yezijeziso zomnotho kuyini ebantwini bethu. Konke lo hlonzi lwempilo ngakucelela eBotswana.
And the quality of life even on the Botswana side.
Ele Botswana lingamanye amazwe alilunga lenhlanganiso ye-Southern African Development Community, i-SADC, afuqa ukuthi izijeziso zeZimbabwe zesulwe. Umongameli Masisi uthi wethesa eleZimbabwe izijeziso zomnotho sokufiphaze amathuba abaningi okuphumelela empilweni okugoqela intsha yeZimbabwe enye yayo yayingakazalwa ngesikhathi lezi zijeziso zifakwa. Kodwa ekhuluma le Studio 7 emalangeni asanda kwedlula, umeli wakwele Melika eBotswana umnumzana Craig Cloud ulandule ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe. UCloud uthi inkohlakalo esigabeni esithenwe zomnotho kanye longahloniphi umthetho lamalungelo oluntu kuphakathi kokunye ukudala ukubhidlika komnotho eZimbabwe.
The narrative that are targeted sanctions against individuals and entities.
Udaba olukhulunywa ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezidala ukubhidlika komnotho eZimbabwe kanye lowamazwe kumhlubulo weSADC sisiya eqinisweni alukholweyo.
Damaging the regional economies is frankly not believable.
Uthi elemelika kalisoze lesule izijeziso zomnotho ngaphandle kokuba leZimbabwe lingene emfolweni ezigabeni ezifana lokuhlonipha umthetho welizwe kanye lamalungelo oluntu. OweZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Mthabisi Dube uthi oqakathekileyo ukuthi ucatshangelwe inzalo yeZimbabwe eyiyo ebhekane lokuhlupheka okwamanje.
What is key yikuthi kufakwe izizalwane zeZimbabwe phambili. Inkinga ingabe ingayisiyo ma-sanctions. Kungabe kuyindaba ye-corruption kanye lokunye. Lawo ama-Western countries kumele ayesule ama-sanctions sibone ukuthi kambe kuzaselungela yini eZimbabwe.
Ngaphandle kwamazwe angamalunga omanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa oweSADC, umanyano we-African Union la ugcizelele emhlawuneni wayo ophelela muhla e-Addis Ababa kwele-Ethiopia ukuthi izijeziso zomnotho zeZimbabwe kumele zesulwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitalade neBulawayo Vendors and Traders Association bahlangane labenhlangothi ezijeneyo zempilo bekhangelele inhlupho abahlangana lazo lokuthi bengancedisana njani. Abakulomsebenzi bakhuthazwe ukuba bachiyane lomkhuba ucilibezela ikakhulu labo abasebenza becapha imingcele yelizwe besiyathenga loba ukuthengisa phandle kwelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeBulawayo Vendors and Traders Association ithi sebesungule uhlelo lokucebisana ngendlela abangathuthukisa ukusebenza kwabo. Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi walinhlanganiso, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Umhlangano lo siwuqoqe sikhangele abantu abaphatheka endaweni zabantu abasebenza besiya phandle kwelizwe esithi ngesikhiwa ngama-Global Cross-Border Traders. Besizama ukuthi sisungule uhlelo lokukhankasa ukuthi silungise kumbe indlela abantu abasebenza ngayo nxa besiya phandle kwelizwe siyathenga impahla. Uhlelo lolu uzaba uhlelo lweminyaka engxenye emibili. Sikhulumisana nabeZimbra, siqoqe imihlangano, sibonisana namakhala ama-councils ukuthi kwini singakwenza. Lamanye ama-authorities nje athola aphatheka endaweni zo ukuthengisa sichapha amazwe.
UCouncillor Rodney Jele omela uWard 22 koBulawayo ukhuthaza abakulumsebenzi ukuthi baphatheke emihlanganweni ebakhona endaweni abakuzo ukuze izikhalazo zabo zizwakale.
Athakade sibuyile lo Alderman Rafamoyo ukuthi sizokuzwa ukuthi wona ama-informal sectors athini, bafuna sibayenzeleni lathi njengama-city fathers. Acknowledge ukuthi informal sector yesibambi i-economy yeZimbabwe, yesibambi i-economy yakoBulawayo. Sifuna ukusebenza labo lathi yenze ukuthi sibancedise ngama-projects. Our plea lathi as ama-councillors ukuthi even lathi masenza ama-community meetings ku-ground, ababe khona ama-vendors, ababe khona ama-informal sectors even in our meetings, so that we plan for our communities, we plan for our work.
Osebenza kunhlanganiso ekhangela ngenkohlakalo e-Transparency International Zimbabwe, umnumzana Njabulo Moyo, uthi baya kunanzelela ukuthi omama bagcina bephatheka kunkohlakalo bezama ukuphakamisa imuli zabo.
Siyananzelela kakhulu kubana kulobugwelegwele okwenzakalayo obugoqela ukuthi omama bagcina sebesiba esimeni esinzima sokugcina besebenzisa imizimba ukuze bebhadalwe eminye imithelo efunakalayo. Kugcina sokusiba lobugwelegwele obuningi esikubiza sithi ukudiza bezama ukuthi bancedise imuli ukuthi sukumele phezulu.
Unkosikazi Phelina Nleya ozisebenzayo uthi abanye babo bagcina bebanjwa ngamandla okubhadala ngocansi lapho bezama ukudlulisa impahla emingceleni.
Sile challenge enkulu kakhulu njengabomama abazisebenzayo. Umsebenzi wezandla, umsebenzi wokuthi izinto kuhomesina ukuthi uthengisa. I-challenge esilayo ngeyokuthi uma ufika eboda abantu bezimra abalamali bafuna ukuyithola kithi thina lathi sizama ukuthi sithole leyo mali. Abanye bethu bagcina sebethengisa imizimba.
Omunye osebenzayo kobulawayo unkosikazi Gloria Shumba uthi ukudula kwezinto kuyabancindezela ekukhuliseni ibhizimusi.
Ukuthi ukuze sikwanise ukusuka eCoutback kuma-newstands sizuzitransport ukuthi ngibiye nga then back plus indawo yethu ye-vending is not yet legal.
Uhlelo lwabebulawayo Vendors and Traders Association abalusungulayo bathi luzaba ngolweminyaka emibili bekhankasela ukuthuthukisa umsebenzi wabaphila ngokuthengisa ngokukhulumisana labakahulumende enhlangothini ezinjengeZimbabwe Revenue Authority kanye lababona ngokungena kwabantu elizweni abe-immigration. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokwenzakala elizweni okunjengeholo eliphansi labasebenza ezindlini. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane, udubo lwentethe ezidla izilimo ezwekazi le-Afrika oluqalele kwelekinya lubikwa soluqhele lwasabalala emazweni alijumi lane. Abohlangotho olubona ngezokudla kumanyano wamazwe omhlaba olwe-United Nations Food and Agriculture Organization sebesungule umkhankaso wokubuthanisa izigidi ezingamachumi edlula ayisikhombisa amadola wokulwisana lalolu dubo. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wegciwane le-coronavirus seledlule inkulungwane eyodwa, iningi labo kungabe China, okulinani eledlula elabulawa ngumkhuhlane owesaz owaqhamuka kwele China njalo eminyakeni engamachumi amabili adluleyo. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-New Hampshire khonapha kwele Melika bayavota lamhlanje kukhetho lwama-primaries bedinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli welizwe.
Umnotho welizwe usumi ngamadolo osekubangele ukuthi abaningi bacabangele ukuthi impela amaxuku abasomabhizimusi leziphathamandla zikahulumende ezaziwa ngokuthi ngama-cartel ngesilungu yibo ababangela ukubhidlika komnotho welizwe. Inkokheli yentsha yeZANU-PF ike yethula amagama abantu okuthiwa yibo abahuquluza umnotho welizwe besebenzisa amaxuku la. Amagama aqanjiweyo abalisa elikamcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa, umnumzana kuDakwashe Dagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yabachola amabele e-Grain Millers Association, umnumzana Tafatswa Musarara, losomabhizimusi umnumzana Billy Rottenbach. Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kumele kuguqule imithetho yelizwe ukuze abahuquluza inotho babotshwe.
Labasozi babotshwe ngoba akula kwehlukanisa kwamandla, i-separation of powers ayikho. So umuntu ofanele abophe nguye umuntu ole-business yakhona. Umuntu ofanele abotshwe yodlelana lomungameli welizwe i-corruption commission yakho nebudlawungudlawungu yabekwa esikhundleni ngumongameli welizwe akusoze kwenzakala ukuthi abotshwe. So kuzakuvele kuyabe lokho kubhidlizeka kumike manzonzo kufikele isikhathi sokuthi kuyabe sokubusa abanye abantu abazwisisayo umbuso womgcele.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ejezise intsha eqambe amagama abantu abacathengelwa ukuthi yibo abahuquluzi benotho, iningi kubandla lezanu PF liyasola okwenzakeleyo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leli umnumzana Joseph Chuma.
Mina Gandhi ngokubona kwami mina mbonana amaqinisa akhona entweni zona lezi ke Gandhi, ngoba khangela nangu umumbu uzotona eTanzania siyabudayisa kodwa ngabo 200-250 US dollars kuthani elilodwa, kodwa uzotona zithiwa ngabo 600 lento ezinjalo. Khonapho uhulumende uyokhipha imali naleyo and eyikhipha ngobunzima wavele yena imali yakhona kasilayo kayikho. So ukhangele ifuyeli yashoda, kodwa uzotona uhulumende ekhiphe inkalakata ezigidi nezigidi zemali ukuthi kuyothenga leyo fuyeli. Kanti kuhamba njani, kuyini okuba ngentozo nalezo ukuthi zenzakala? So kuyakhanya ukuthi hhayi bakhona abanye abantu abakwanisa ukuthi kona bebelelokuzenteni le power ebezinto ezinjalo kuloko kuthiwa ngamakhathezo ukuthi ngobani. Hhayi mina kangifuna ukuthi hayilokuzen ama-lawsuit, so ngiye ngagambi ukuze lo muntu, kodwa can tell you definitely for sure ukuthi hhayi mina ibelieve ukuthi kona amakhathezo akhona ayaphila, and yinto kumele iwongororo and nxa ngabe kuthiwa kula bantu abala information yaleyo kumele bebekuwongorore konokana benazele kuyona kubanjwa njani, ngoba izinto ezikulimazayo zona leziya.
Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uphatheke njalo kwezombusazwe uthi amakhathela ngabantu abaningi kakhulu ngaphandle kwalabo abaqanjiweyo ngamagama.
Kuzima ukuthi laba bantu babotshwe ngoba yibo phela abanikazi bemali. Nxa sithi siyakhangela njalo sebaqambile amagama abo lana amadoda, kodwa siyabona ukuthi hayi kungabe kukhona angabe bekhona kumbe bangaphandle kwamazwe abayibo abangabe kumbe babanika imali, ngoba imali balayo sibileneni. Ngoba ungakhangela ukuthi nxa ungabe unguye ukhokhela ezoku-supply ifuel the whole country, ubuyathe madoda kasincedisaneni kube labanye abaletha ifuel from South Africa, hayi bayale. So kuyakhanya ukuthi abantu laba baningi, kungabe kuboye bona laba abathathu abaqanjiweyo, kodwa hayi esikubonayo kukhanya ngani ukuthi ngabantu abaningi nje abangekho lalapha kumbe abahlangene nje labalutshwana abakhonapha. Labo-ke yibo amadoda abusilizwe bona labo. Kunzima ukuthi uqume kubo labo bantu. Ungabe nje ukhokhela kodwa ungela mandla ukuthi labo bantu bahambele phambili.
Udaba lwamakhathelo lolu soluze lwadida ingqondo zezisebenzi zikahulumende kwezomthetho ezifana lomtshutshisi omkhulu umnumzana Kumbirai Hotsi, ovumileyo ukuthi mpela amakhathelo akhona kodwa wathi kunzima ukubabopha ngoba besebenzelana leziphathamandla zikahulumende. Olodumo oembube ubhekizizwe Joseph Shabalala oqembu leLady Smith Black Mambazo kasekho. UGibbs Dube oStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Tshelani mina,
umtshelani
mina.
Iphephandaba leTimes lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu leLady Smith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekubampunzelenqabo.
Baningi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguMofati Phiri owake wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukamshiyo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umusic wakhe. Isihlenge sethu-Southern Africa silahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi ziningi ingoma zeqembu leli azithandayo. ayo.
Nantala zonizana eze church kakhulu eze sonto eni enzi. Kanye sahamba sikuli ngamukela le concert yakhe le ayenza eHarare uPresident concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwane retire amaqatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Ngasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida ubaba uThabalala ubekise inspire ngokuthi even ukupheka kwabo imusic ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi lokhu igroup existayo uthi inspire kakhulu
singabantwana abanamelanga
abahlale
uyibola.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homeless kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLady Smith, iy'ngoma zabo ezegospel akade bezihlabela ngoba ngumuntu ekhula esontweni. Bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLady Smith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu leLady Smith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza gadalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood labanye. Okwenza iqembu leLady Smith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo loPaul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Ushiye umkakhe labantwana asebekuqembu leLady Smith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingukhiphi Stube.
She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and girls. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself the human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying,
tumbling, Shabalala, siyazi usitshiyele ke ingane zakho iShabalala Rhythm, siyathemba bazaqhubeka ngomculo wakho. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwanamhlanje ngokukhangela inhloko zendaba. Kuhlengwa abantu abafika ikhulu lamachumi amabili ababhidlizelwe imizi emangweni weBhinga kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama uChris Gande, sithi asidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo-6:30 lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.